ngiyabonga jahele dala Chris lechona njani mthwakazo muhle yekudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The possibility of a coup in Zimbabwe.
Esha lokuhluthunwa kombuso ngodlakela likhona. Lokhu kutshengiselwa izibonelo eziningi ezingaba khona.
Wayengumphathi ntambo wezemali omnumzana Tendai Biti osengumkhokheli webandla le People's Democratic Party uthi umomo wezombusazwe usufike kusimo esibi kakhulu.
Okathethi sesi-indeje ama-Zimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi sibuyele ngokwabezemthethwandaba ukuthi abezemthethwandaba bekhulumele futhi kanye labamapholisa ukuthi be-emphasize ukuthi bebadine ngoba akula lithi abalenzayo.
Abenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square basa udaba lokunyamalala kukaItai Tsamara emthethwandaba ukuze ubambe uhulumende ngamandla ukuthi aqinise imizamo yokumdinga. Kuhoza Friday lamhlanje isixoxa lo ncindezela umculo uJo Maseko yena ole studio sakhe eGwabalanda koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumphathi ntambo wezemali omnumzana Tendai Biti osengumkhokheli webandla le People's Democratic Party uthi umumo wezombusazwe usufike kusimo esibi kakhulu eZimbabwe okokuthi kungaqhamuka udlakela laloba yisiphi isikhathi.
Esethula imbono yakhe izolo emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Southern African Political Economy Series wokuhlaziya isimo sokungenzakala nxa umongameli Robert Mugabe engasuka esihlalweni, uBiti uthe sokulezibonelo eziningi ezibalisa ungabi khona komhlahlandlela okumelama, umumo wezomnotho, ungabi khona komkhokheli osemelele ukubusa lokunye. Wengeze esithi umumo ungahle uye nganxele izinto ziwonakale okubi zicine zimi manzonzo elizweni nxa labo abelezikhundla ezimqoka abangafuni ukuthi asuke esikhundleni bengathatha amanyathelo. Kesizwe amazwi kamnumzana Bidi.
The possibility of a coup in Zimbabwe.
Esha lokuhluthunwa kombuso ngodlakela likhona. Lokhu kutshengiselwa izibonelo eziningi ezingaba khona ezingekho emthethweni ezokuthathwa kwamandla okungekho emthethweni
in the succession in Zimbabwe.
Umnumzana Mbidi wengezelele esithi lanxa kungaba lokumanyana kwamabandla ezombusazwe kulakho ukuqhamuka udlakela nxa umongameli Robert Mugabe engasuka esihlalweni khathesi.
Zimbabwe right now represents
ele Zimbabwe okwamanje lifana lamazwe anjengeRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho okwakukhulunywa amagama athukayo, amagama afana lokuthi uyigama talks kumbe uyilokhu lalokhu, kuphinde kube lobukhokheli obuxegayo obukhona okwamanje eZimbabwe.
UBiti uthe ithemba elikhona elingahlenga ilizwe ukuthi kubunjwe umanyano wenkokheli zamabandla atshiyeneyo ozacanda umhlahlandlela wokhetho njalo uthathe intambo zombuso okwesikhatshana ukhetho olukhululekileyo luze lwenziwe. Kodwa ke abezinye inhlanganiso ezizimele zodwa akade bekhona emhlanganweni lo abanjenge-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi loba nje bevumelane laye uBiti ukuthi umumo ngempela uqhubeka usiba mubi kwezombusazwe lakwezenotho elizweni, ababoni ukuthi kungabunjwa umanyano ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo nxa kukhangelwa ukufuthelana lembono ehlukileyo yamabandla ezombusazwe kanye lokudonselana kweziphathamandla phakathi kwebandla linye. baphikise isehlakalo sokuthi ibutho lingahluthuna intambo zombuso nxa kukhangelwa ubudlelwano obukhona labebutho lomgabe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkakhe kaMnumzana iTaitsamara yena othunje ngabantu abangaziwayo ekuqaleni komnyaka uthi ucela ngomusa wenkosi ukuthi abamthumbayo bamekele abuyele emulini yakhe. Unkosikazi Shefra Tsamara wethule isicelo lesinamuhla ngesikhathi kugqitshwa inyanga eziyisikhombisa umkakhe engabonakali.
It's not 7 months. When my husband was I was abducted, and I don't know what is happening to him.
So kulenyanga eziyisikhombisa kwathunjwa umkami. Angikwazi ukuthi kwenzakalani kuye. Ngilethemba lokuthi uyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi ukhona lapho abanjwe khona ngabanye abantu. Sithembele kuNkulunkulu ukuthi bazamxolela. Sifuna ukumbona ephila njalo ngiyacela kulabo abamthumbayo ukuthi ake limxolele. Ngiyacela ngegama lenkosi ukuthi limxolele.
Kunjalo nje umnumzana Charles Inyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa nguTsamara utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sokule nyanga eziyisikhombisa uTsamara enyamalele.
Kuyadanisa ukuthi kathesise sibala inyanga ukuthi singesikhombisa uTsamara engakatholakali. Njalo uhulumende angelalutho aliyenzayo njengalokhu akuswatiswa khona ngabezomthethwandaba ukuthi kumele badinge ukuthi uTsamara waya ngakho. Kuyadanisa sibili.
Pho-ke okwamanje liyenzani ukuthi limdinge umnumzana uTsamara?
Okwakathesi sesi-indeje ama-Zimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi sibuyele ngokwabezomthethwandaba ukuthi abezomthethwandaba bekhulumele futhi kanye labamapholisa ukuthi emphasize ukuthi bebadini ngoba akula lithi abalenzayo. Thina ngakwethu nje esiphongu-indeja bonke abantu kanye lapha eZimbabwe kanye laphandle kweZimbabwe kwesi sine ukuthi incedisane kufaka ipressure uhulumende kaRobert Gabriel Mugabe.
Ye, mase sikhangeleke lake lahambisa ugwalo lokuthi liyakhonona kumongameli Robert Mugabe. Kwahamba njani? Selike lathola yini ukuthi uthini ngalokho?
Ugwalo lethilele saluhambisa sibile kodwa sicela siluhambisile uhulumende kaMugabe akasithendile. Njalo ngenyanga yezintathu ezidlulile sake saya emahofisini akhe sifuna ukuba kwazi ukuthi sebengathi ngogwalo lethu kodwa bayali ukusithendula batshele ukuthi bazasiza nxa sebe-rejisti besiilikendile yethu. But akula lithi abalindayo. So kusho ukuthi vele uhulumende kaRobert Gabriel Mugabe kafuni ukupha abantwana beZimbabwe i-right yabo abayiphiwa i-constitution yeZimbabwe.
Manje-ke nxa kulokho kunjalo lina liyenzana ezitaladini lapha lokho eligijigijima yini?
Esigaradini kasini ukugijima and sizabelokhu sigijima and ezabelokhu esishaya kusikisela kuze ujesu azebuye thina kasike emgwaqweni aze asithembile.
Okwalamhlanje belisenzani khonapho-ke emgwaqweni?
Okwalamhlanje nje lapho uzama ukungifonela ifoni sala sisemgwaqweni nje kathesi sithaya intembe sigijima siharare sicoa sicabule iharare yonke.
Ye
kodwaningalaba abawasikisa amagesi lapho eZimbabwe.
Ye abazange beligijimise khonapho?
Bazigijimisa everyday kabayekeli kathesi sebafaka amanye amapholisa amaningi kathesi ephakhi laba abagqoke okuthiwa ngabe-riot sebaningi kezinye namba ababeye khona babesigijimisa kodwa kuloba nje ukuthi bamshaye kanamuhla.
Lo ngumnumzana Charles Inyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli Robert Mugabe. UTsamara labanye bakhe bafuna umongameli Mugabe asuke esikhundleni ngoba besithi sehlulekile ukubusa.
Ngo
Ngolwesine ngevikezayo mhla ka 15 Mfufu umhlaba unanza ilanga lokwenziwa ngabesifazane emaphandleni ele International Day of Rural Women. Ngakho ke iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kweZimbabwe emaphandleni? Thumelani iWhatsApp text loba iaudio esingayidlala emoyeni loba njalo lithumele inombolo zocingo ukuze silithinde kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. iStudio 7 ngeyakho.
Untombazana oleminyaka elithumi onyamalale kwele South Africa kumaviki amabili edluleyo ngemva kokuthunywa ngunina esitolo setholakele. UNicole Ngwenya wanyamalalela eHillbrow njalo utholakale ngemva kweviki ehlala lomunye umama eSoweto. Unina uPrincess Ngwenya odabuka ematshetsheni eGwanda uthi uyathokoza.
Bonga inkosi ngakho khona lokho ngoba besokuphezulu kwamandla wethu. Umntwana yena ma echasisa masimbuza uthi ekuphumeni kwakhe eshop wayitshela ukuthi usayofuna enye imayonnaise kwenye ishop, but isimanga wazibona sekase train station. Kulapho ke afika wadojwa umunye umama welocal ethi yena umangala ukuthi umntwana ngabo 8 bune lapha train station ufunani, so wangena naye esimeleni wahamba naye lapha hlala khona. Ukuze simthole kusho ukuthi ngoba bekuqondane ne long weekend kukhona umngani wakhe oye wafika kulomuzi ephuza, kwasokutholakala ukuthi kunengane angayazi ma eyibuzisisa nje ingane yasho ukuthi hayi mina ngiyazi la ngihlala khona, ngizocela ukukubhalela incwadi uyotshela abazali bami ukuthi ngikuphi, bangathuki ngisefu bazongilanda lani Soweto. Sathi simthola amaphoyisa asincedisa samisa kubodokotela sa-checka yonke into ubephile kuhle sibili, ngoba into esayenza kwamanje nje ubengathanda ukukhuluma ngayo lento lena sifusemuse kuma-classes we-counseling. So siye saya last week Wednesday nayizolo besilapho, but sibuye futhi nge-Wednesday 21.
Yena umama lo owayemgcinile uthini?
Inkinga since sakhuluma naye lelo langa ngoba la ihlala khona kukude neSoweto nambe ngiqala ukuya lapho, sathola ukuthi uthi yena akanayo ifone. So ever since sathola nje umntwana sayishiya emaphoyiseni asakazi sikhulume naye.
Yena useduzane yini uNicole? Siyakwanisa ukuxoxa la ngamafitshane?
Yebo, ukhona eduzane ngaxoxa naye.
Hello.
Yebo Nicole.
Unjani?
Siyaphila, unjani lawe?
Ngiyaphila.
Wawuye ngapi? Wahamba njani?
Like mina bengithumile ukuthi ngiyo-change mayonnaise because it is expired. And then la e-shop ekade ngihambe khona like wonke ama mayonnaise ebe expired. Ngahamba kumanye ngazithola e-train station.
Umama oye kugcinile waye kuphethe njani njalo wakuthatha ekuthatha waye sithi?
Hayi akazange washo umnye.
Awuzange uhlukuluzwe, awuzange wethuke. Lobe kungu-Nicole Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi eke yanyamalala sixoxe njalo lo nina uPrincess bobabili bakwele South Africa. Inhlanganiso yezisebenzi zemigodi e-National Mine Workers Union of Zimbabwe ithi iphatheke kakubi ngemithetho ephathelane lezisebenzi zemigodi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-National Mine Workers Union of Zimbabwe, uMnumzana Sylvester Mshayike, uthi ngomumo wemithetho yezisebenzi eye ekhona okwamanje, ama-union amaningi alakho ukusebenza engekho enhlanganisweni ye-National Employment Council, okwenza engenelisi ukumela amalunga awo kuzivumelwano ze-collective bargaining kwezeholo, okuchiya izisebenzi zemigodi etshiyeneyo ezenza umsebenzi ofana zigcina zithola iholo elitshiyeneyo.
Imayini inye na ngayinye, ifakhi grade eyifunayo uyakuhamba enye imayini thiwona our LHT operator is a 4/7, abanye bathi 4/9, umunye athi ano is 4/6. So eventually kutsho ukuthi abantu laba disadvantaged khabala estandard grade.
Uthi sikhuluma kanje izisebenzi zemigodini emkhulu efana le Unki, Mimosa, Zimplants le Ashanti zigcina zisala zingela magrade afanayo lezinye zonke elizweni, zichiyana ngokuthi zisebenzela umgodi bani, ikakhulu ezisebenzela ke zitshayela imitshina emkhulu engasasebenzisi inqola zenjanji ethiwa i-trackless miners. Ethi ukuthi lokho kulungisiswe kube lenguquko, okudingakalayo ukuba ama-unions wonke engene ku-National Employment Council ukuze befuqe udaba lokuguqulwa komthetho we-collective bargaining.
Uthi nxa wena ufuna ukungena ENEC bayaqala bavumelane bona abakhona, like we've got Associated Mine Workers in the Chamber of Mines, bangavuma ukuthi lingene ENEC then liyangena, kodwa bangala awukho umthemo obalungisa obafosa ukuthi baliakomodate.
Njengoba bengekho kuleyo council okwamanje, benza okulandela isivumelwano esiyabe siphume kiyo, bona bengamelelwanga okuyinto esolwa yizisebenzi ngoba abanye bevumelana iholo eliphansi noma bona bengabe befisa elihambelana lokuqonga kwentengo yezinto okuthiwa i-poverty datum line. UMnumzana Elijah Mutemere we-ZCTU uthi lolu ludaba oludinga ukusebenzelana phakathi kwenhlanganiso ezinje zikhokhelwa kakuhle nguhulumende, okuyinto ekhanya isingasekho njengalokho okwakusenzakala kudala.
Ihulumende layo kayisasebenzi njengesifanele kusebenzi. I-ministry vele eyelabor kayisalaleli, ngoma singakhuluma labo njani, vele kabasalaleli, kabasafuna ukusiza.
Ingcitshi kwezezisebenzi uMnumzana Nicholas Gawa uthi kungadingakala inguquko enkulu emthethweni yonke nje ehambelana lezisebenzi, ukugoqela ke ebamba izivumelwano ze-collective bargaining lokuphatheka kuma-employment council ukuze kube lula. Uthi njengomzekeliso, umthetho we-collective bargaining agreement walungisiswa ngezikhathi ze-SAP ingakabi khona ngabo-1990, waguqulwa kancane ngomnyaka ka-1992 kuphela. Ethi okungamanje kulodubo lomkhuhlane we-pneumocomiosis ongaphansi komthetho we-pneumocomiosis act, kodwa abezemigodi bengalawo ke amandla okusekela leli nyathelo likahulumende ngokuzayo. Ethi osokungadingakala ikuba kube lendlela yokuthi ama-union wonke kusiya ngabantu abalawo anikezwe izihlalo ku-National Employment Council ezihambelana lamalunga abalawo okuthiwa proportional representation ngesilungu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli benguqu weZimbabwe babikwa bengajabuliswa ikuhlelwa kwemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League lonyaka.
Lokhu kwenzakala ngemva kombiko othi amaqembu akhokhelayo engalaneni yemiklomelo e-PSL, i-Chicken Inn le-FC Platinum, angqikelana kusasa ngomgqibelo ukuthi i-Dynamos esesibangeni sesithathu idlala ngesonto. Abakhononayo laba bathi ngokuhlela ngale indlela kunika i-Dynamos ithuba lokulungiselela lokudlala lisazi ukuthi yiliphi iqembu okumele lilinanzelele. I-Chicken Inn ingqikelana lomakhelwane i-How Mine kuthi i-Dynamos yona idlala le Wawa enkundleni ye-Mandava Stadium. Eminye imidlalo yenguqu ngempelasonto imi kanje, i-ZPC Kariba versus Capes United. Buffaloes ingqikelana le-Cholocho. Triangle ingqikelana le-Flame Lily. I-Highlanders le-Dongo Mills, Saw Mills. Wange le-Chapungu. Kukilikithi eleZimbabwe liphinde lanqotshwa emidlalweni yalo yonke le-Pakistan emidlalweni yohlobo lwemidlalo edlalwa ngelanga elilodwa eye-2020 ODI series.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Soko isikhathi sokujabula kuhlelo lwe Woza Friday lamhlanje u Joseph Njanji ulomncindezeli womculo u Joe Maseko yena wenza izimanga epheka indlikizane zengoma estudio sakhe se House of Rising Sound elokishini leGwabalanda.
Joe Maseko ngiproducer oseleminyaka edlula elithumi lesithupha waqala inkampani yokucindezela ezomculo House of Rising Sound isebenzela endlini yangakibo elokitshini leGwabalanda. Ezomculo uziqalise enkonzweni lapho akade esebenzela amaqembu acula ingoma zokholo. Kwathi ngomnyaka ka-2000 yikho lapho aqale khona ukusebenza labaculi abatshiyeneyo.
Ngiqala ukucindezela okuprofessional ngo-2000 and abantu bakhanya bewuthakazelela umsebenzi engangiwenza. Kusukela khona ngaqasa ukuthola amafoni abantu laba ababeqala but beswele ukuthi bencediswe njani. Bahle bathola ithuba ngaleso sikhathi ukuthi sokulo muntu la ongakhona ukuthi abasize.
Umaseko usebenzela abaculi abaloduma kwele Zimbabwe abagoqela uSandra Ndebele, umuyo uBeata Mangete, iqembu leBlack Mfollows, uOlben Moyo, uPegianare, iqembu leIyasa, ikanti nguye waqala ukusebenza leqembu laseBotswana eliloduma eleCulture Spears. I-studio se-House of Rising Sound umaseko usiqale ngesikhathi amathuba okucindezela esanciphile kubaculi abasacathulayo njengoba amankampani amakhulu ayebatshela ukuba batshaye njengabaculi abathile ukuze ingoma zabo zithengwe. Umaseko lanamhlanje lokhu lokhu esebenza labaculi abatshiyeneyo abatshaya imihlobo yomculo etshiyeneyo abagoqela abatshaya ingoma ezohlobo lwe-jazz njengale sivule ngayo uhlelo eqembu le-menetwork ekhalelwa ngumqeqeshiwe yona ethi kumnyama. Labasakhulayo abatshaya eza kulezi nsuku labo bacindezela khona e-House of Rising Sound. Let's go straight to the point. I'm killing these beats and the swag's on point. When on the street is no one alive can mess with the boy. I pay a table and get awkward. Now you're equal, go and get the world is in my pocket. Style so correct, you'll know the fact. I say the world is in my pocket. Why get out one up and swing on Jena? Nothing here, go bunk up and bam big. Temperatures rise in the room, man. Isimo sezomculo emhlubulweni uMandebele nasafani langesikhathi uMaseko eqala ezomculo kungenxa yenguquko esiyaba khona ekusebenzeni kwemisakazo kwele Zimbabwe yona eseyenza kwaba nzima ukuba ingoma zabo zitshawe emoyeni ngoba imisakazo eminingi itholakala esigodlweni iHarare. UMaseko uthi umculo kwele Mandebeleni uzavuka usabalale lomhlaba nxa abaculi bengahlanganisa isimanjemanje lemculo yomdabu ndawonye leyakudala eyaculwa ngabaculi abafana lomuyi uFanyana Dube, umuyi uSolomon Skuza kanye loLove Moma Jaivana.
Singakuthatha ke khonokuyana okwakusenziwa ngaleziyana nsuku bekuhlanganise bekwenze kube yisound yakathesi. Even ama-artist awe America lakho bakwenza lalizwa ukuthi hayi ba-remix ingoma kazibani. Lathi maybe kungasinceda ukutshintsha kancana ngisho sibuye le sound entsha. Sizananzelela ukuthi even labanye abantu abakwamanye amazwe bangakhona ukukuthakazelela.
Kulezi nsuku uMaseko usebenza lo producer osakhulayo uSimba yena owaziwa ngegama lomsebenzi elithi ngu-KOD onguye osebenza labaculi bengoma ze-house music njalo othi nxa esecindezela ezakhe usebenza leqembu le-drum cult. Nanti ke iqembu le-drum cult lisivalela uhlelo ngengoma ethi Tears. Merci de seven ngoku bulawayo ngu Joseph Njanji.
Yeah.
Sibonge uJoseph Njanji ngokusethulela uhlelo Woza Friday. Lamhlanje go Studio 7 Live Talk usikhangela ukuthi kambe kuyini okungenzakala eZimbabwe nxa umongameli Robert Mugabe ngasuka esikhundleni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations olwe UN Security Council solunqume ukuthi umanyano wamazwe ase-Europe lamanye amazwe abhekane lohlupho lokuthwalwa kwabantu besuswa emazweni abo omdabu besiya kwenziwa izigqili kwamanye amazwe aseche imikhombi lokubopha abatholakala besenza lokhu emkhandlweni we-Mediterranean duzane le-Libya. Siziphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele-Israel. Ibutho lakwele-Israel libikwa lihlasele ngezikhali ezinkulu endaweni esihlala abesePalestina eGaza Strip lamhlanje labulala abantu abane njalo kwalimala abambalwa. So kwisikhathi senu balaleli lapho isipala khona incwadi elisithumela zona. Siqale ngale ethunyelwe ngumlaleli othi injongo yamasela la aseBotswana isifaka ihlazo. Njengomuntu waseZimbabwe abanye abantu angazi ukuthi kungani bengazibambi. Akulalizwe ebelilabantu ababambene njengeBotswana leZimbabwe. Bengihlala khona before ngisiya eSouth Africa. Ngihlale 3 years. Abantu balapho besiphathane kakuhle kakhulu. Ngakho masekwenzeka lokhu kuyasiyangisa thina uZulu weZimbabwe. Omunye umlaleli wethu uthi linjani Bontunga, Star, Chris and others. Ngiyezwa njalo ngiyabonga ukuzwa ukuthi kusebenzeke kahle komkento kusebenzeka kahle kumkento we measles la lobanje thina singabalwanga ku radio sisebenze kakuhle okumangalisayo. Uyaqhubeka umlaleli uthi sidinga abangabe besalele kuzigaba ngibachayela ihlombe o village health worker. Ayike siyabonga mlaleli ukuthi isuke yabande incwadi yakho ezinengi njalo incwadi esiziphetheyo kodwa isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye. Liqhubeke liziloba balaleli lisithumele zona nge-WhatsApp lingabe liyabulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa okwenzakalayo endaweni elihleli kuzo. Ukusiphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumkhokheli webandla le-People's Democratic Party uthi umumo wezombusazwe eZimbabwe usufike kusimo esibi kakhulu. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mthwakazo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle lempela viki ebuse. Ebusise gileyo.